ilanga ithathe kakhulu ukudlula wonke amanye amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilapho esabona kuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo, i-PF Zapu ne-ZANU-PF. Enjengokuyi kubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile behlazi ukuthi ilizwe leli ngelabo, basebenzele bendawonye. Yikho lapho esabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke bathe kukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano ngithi thina esikuzwisisayo ukubona kwafezeka khona, ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwemihlelo zikahulumende abantu bomkhwema kithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abakhwalifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwasizeka, ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthando, njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngamaplazi kube yini. Osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi basondele kuhulumente, basebenzele uhulumente, bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo, njalo ukuthi ilizwe lizelithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthuke, indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilesani isibanga thine sokuthi ukuze sikhululeke lathi yibona la sisisebenzele ngezokuthi izandla sikwazi ukuthi sikhona emaplazini, sikhona emamayini, lo uhulumente okhona akakhethi, uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho, uthole indawo zokulima, ukhululeke nje uselizwe lakho. Kwafezeka konke lokho.